imali yeZimbabwe yakhona labo abalandela umdlalo wenguqu bashilikele kakhulu ngemva kokulahlekelwa ngomunye umdlali wayenendumela umdlalo wenguqu wabomama yena obeyibizwa ngegama lokubana nguRufaro Mafidi Matshingura. URufaro ubebeyindumela enkulu ngemva kokuncedza iqembu leZimbabwe ikakhulu ngo-2011 lapho iqembu lakithi elanquba khona kuBosasa ngendlela ayedlale ngayo lokuncedisa iqembu lakithi. Owayengumongameli welizwe leZimbabwe ngaleso sikhathi uComrade Robert Gabriel Mugabe wathokoza kakhulu watsho ukuthi nje kuthiwa uRufaro ubise intokozo. Lokho kwakuhambelana nebizo lakhe, ngakho-ke lokho ngiyabona kuyajingisa ukubana lapha silahlekelwe ngomdlali obenja. Kungasemali eminye imidlalo ayeyidlalile wancedisa ukubana iqembu lakithi lama-Mighty Warriors liyefika khonale kumncintiswano yabomama e-Afrika, njalo wancedisa njalo nokubana sihambe eBrazil kuma-World Tennis Championship. So kwengumdlali sikulola endumela ongethe ibizo lakithi ukubana lithole ukuhlonipheka kwezemidlalo wenguqu.
Ugulile na
uMatshingura kukhanya usuke wehlelwa ngumkhuhlane esetshiya ezenguqu, kuphambanisekile, kukhanya wathi esadlala kwasekuphambaniseka seyehluleka ukuthi enelise ukuqhubekela phambili elokho edlala imidlalo yenguqu wamiswa. Wathi sokunjalo kasazange impilakahle yakhe ayisazange imvumele ukuthi abe elokho edlala umdlalo wenguqu, njalo ngengathintana nabanye abangabaqeqeshi bakhe. Omunye olendumela uRosemary Mtata watsho ukuthi hayi wayedlale ukuthi wamthatha wayedlalela iqembu leBlack Rhinos wamtisa ku-national team, njalo ubedlala emuva wamsusa emuva wamdlalisa phambili lapho ayenelisa khona ukuthi ahlose kakhulu ehlosela iqembu lama-Mighty Warriors khona ukwenza ukuthi liphumelele liyefika-ke kumncintiswano le engiyikhulume phambilini.
Uthiye bani muva?
Kungubi yakhe bekungakacaci ukubana obenabantwana abangaki, kodwa ngumuntu obelemuli njalo ngumuntu oke waphila emshadweni kodwa bekungacacanga ukubana obenabantwana abangaki. Ngumuntu sibili owayevuthile obethanda impilo yokuphila engikhaya enomkakhe njalo labantwana, kodwa akusaphumelanga egcekeni ukuthi sazi ukuthi abantwana bahlebeke bangaki. Lokhu ukulahlekelwa esikwenzileyo nguye uRufaro Matshingura kuyadanisa kakhulu, ngoba ngomunye owayeyisibonakaliso sokubana umdlalo wenguqu wabomama ungafika esiqongeni esinganani ngalokho ayekwenzele iqembu lama-Mighty Warriors. Sizakhumbula ukuthi iqembu lama-Mighty Warriors lihambe libe lakuqala elabo Matshingura ukuyafika ku-World Cup yabomama eBrazil, libe iqembu lakuqala njalo ngesikhathi sabo uMatshingura baba lendimela enkulu umqeqeshi wabo enguShadrack Mlawuzi banqoba bantu bayadlala emncintiswaneni emkhulu khonapha e-Afrika. Ngakho-ke ukuba khona kwakhe encedisa iqembu lama-Mighty Warriors njalo ehlohla kakhulu khona ukuyana kwatshengisa ukubana ube ngumuntu onjani, njalo kwathuthukisa ilizwe lakithi kwezemidlalo wenguqu wabomama.